So we see card descend about VOA in the belly.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba lamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla leCCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna ukumsusela amanqe.
Uthrethenwe ngokubulawa ibabalandeli lapha laba abacuse bathisela umama makhuphe endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018
umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokho kade kukhangelelwe ngabe CCC.
Why then linga focus on guloko ku final report yenu and then you just make it final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama guidelines enu angazange alandele.
Abameli bamabandla eZimbabwe yachiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi oluzaphuma okwenze ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani silwisane lezanu PFC ikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla leCCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna umsusela amanqe. UChabangu ubikwa ebike lolu daba emapholiseni izolo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kulabalandeli bebandla leCCC abazondileyo ngemva kokuba uChabangu eqotshise amalunga edalele parliamente ele Senate kunye lamakansila bonke abafika phose amachumi amathathu. Sixoxele sikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni laye othi usethwele nzima ngabantu abamethuselayo enkundleni zokuxhumana ebulenjini.
Angeke kungihlukumeze kangako because ongaziyo lokade ngilandelela akukho umuntu engazi ngimkhulumele eZimbabwe njengoba komthwakazi bona kwesi inkulumo yami yakuqala eParliament ngakhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu bemthakazi ngokuncitshwa amathuba abantu bemathebheleleni ngikhuluma ngisengise eParliament la ngendlela omama abatreatwa ngakhona ngakukhuluma lokho ngise eParliament wangithethisa wangithethisa uminister ngabamela abantu bakithi ngingami lapho ke kulomntwana owa kodwa iboyfriend lana nge-truck wambulala wamhamba kwathini wachawa isotsi ngayiphakamela leyo nto leyo ngithe noma ngispecial ngafonela omunye osebenza khona lana umfowethu Ezra Chisa uthi akungilandelele leyana indaba ngayilandelela ngaze ngacela ngenye mini public statement kubongameli uthi hayi ngicela wenze something ngomntwana lo. Namhlanje ubaba uChabanga mayese lenkinga njengoba ngikhuluma nawe nje ubaba uChabanga ukuhiding because uthrethenwe ngokubulawa ibabalandeli lapha laba abacuse bathisela umama makhu endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018 kuthe sokunjalo kwaseza kimi wathi hey mfowethu nginenkinga la ngile issue le wangichazela indaba yakhe wangibonisa ukuthi nanka ama-threats okubulawa nanku i-security ithenga injani ngigime laphana kanti njalo kakwazi phela ukube lokhu ekhuluma ngoba indaba sisenkantolo ngoba lokhu uzosetshenziswa against yena. Manje ngingubani mina ukuthi ngale ukuthi hayi mfowethu othi ngiyikhulume-ke indaba yakho injalo ma ngabe ilihlaya bazoyihleka bayiye kabantu kodwa mangabe ikukhona okukhona bazokulandela abantu. Ubaba uChabangu isono sakhe asifelayo yikuthi Dumisani uKansela Dumisani Nkomo umzukulu kaNyongolo umzukulu kaMdala wethu wathenjiswa ukuthi nguye ozoba ngudeputy mayor wakobulawayo lama residents association akobulawa akuvumela khona okakujabulela wachiye kabakhuku trust yakhe uthe sechiyile kwakhutshwa abantu ukuthiwa basuka ku-ofisi likamongameli uChamisa bafika bathi kuma-councillors asifuna ukuwa kuzwa indaba yokuthi lithi lizokhetha uDumisani noma ubani akho umuntu elizomkhetha kwazothathwa lo oseviziwe osuka emwenezi emaswingo kwafakwa yena kwathiwa uzoba ngudeputy mayor yiko lapha yonke le ndaba esuka khona so bese ngiyithula njani ke mina indaba enjalo ngoba ngiyayazi phela le ndaba ngihlala kobulawayo ama councillors zonke lawa ngiyawazi ngikubuzile konke lokho ngakuthola so hayi akungesabisi imsakazi ngiyababona bonke laba abaphonguba ngothathekile eh ngihambiselana umlayezo kuKhalipani eh mina uKhalipani ngumntanami kwathini kwathini malifuna ukumbulalela khona lokho hayi ngibulalana ngilandaba abahambe beyokufala nginandaba lakho lokho mina
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi uNomzana Jabangu uthi yena amalunga edalele eParliamente kumele bahambe bengayekela bazaxotshwa kuliqiniso indlo
liqiniso ukuthi abantu abakhethwayo ukuthi basebenze njengama councillors lalabo abakhethwayo ukuthi bebe ngabameli babantu edale parliament kukhangelele ukuthi bayosebenza abantu babengakhethwanga ukuthi bahlale phansi bahole nje kungasetshenzwa abantu bethu bayadubeka amasuwethi ayapupuma imigwaqo akukhulunywa yonke nje into iya collapse elizwe akula sikhathi ke sokuthi abantu bapolitika abantu abavuke bayemsebenzini bazosithola isikhathi sokwenza ipolitiki akuzukwazi ukwenza ipolitiki kudubeka abantu ngapha especially local government because yiyo civil eyiwe phambili ngokulokhuza ngokuthunyelwa izidingo ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe okugcina ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokhu kade kukhangelelwe ngabe CCC. Linhlanganiso ithi lanqa kwakulengxaki lapha lalaphaya ukhetho lwaqutsha ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ngoba iSADC siyazi ukuthi at the end of the day ngabantu labana who look after ababhekanayo and make sure ukuthi ba maintain ama status quo abo ngoba bayazi ukuthi kusasa kukibo and therefore they try ba protectana laba bantu akungimangalisi
sabona I preliminary report yayingani ibukhali but the final report isithundubele ungathini wena ngakhonoko
ngiyazi ukuthi ukhuluma nge preliminary report eyoqala but ma ufunda leyo uyabona ukuthi baya mentiona ukuthi ama stakeholders akomplaina ngalokhu nalokhu nalokhu ya always izinto abazikhuluma kule report yokuqala yenza abantu bacabanga ukuthi akushi ukuthi final report izobe strong ukukhuluma ngodaba lokuthi kumele kube le re-election but uma ungananzelela even isikhathi sika Mgabe iSADC always at the end of the day I report yayo izophoma ukuthi ya well kulento ezithize esibona ungathi zingafuna ukuthi ziimprove on but overall njengoba uyibona le final report ithi ama elections were peaceful free but lapho nalapho kumele lilungise udaba olunje loluthize so lokade ucatshangelwa abantu be-CCC ukuthi hhayi kuzoba iSADC izorekommenda ukuthi ukhetho lwenziwe kakutsha hhayi abakhohlwe ngakho lokho.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngendlela iyasetshenziswayo ukucubungula ukuthi kuze kuphume i-report yona le?
Ye ma ukhangela principles and guidelines governing democratic elections awesadik kusobala ende i-report yabo le iyakuveza lokho but ekugcineni ku-conclusion yayo ayisho ukuthi ukungalandeli lawo ma-principles lama-guidelines kunida ukuthi ukhetho lwenze wenziwe again. But ma ungakhangela ama guidelines akhona akhuluma ngendaba ze free and fair elections that are credible, that are peaceful, and the ma ususiya deep bakhuluma ngendaba ze diaspora vote esingazange siyithole okubeni uma iZimbabwe is a signatory to iSADC kuwo lama guidelines ukuthi bazolandela lawo ma guidelines kodwa uthola ukuthi kule Patriot Act evimbela abantu ukuthi i freedom of expression eyiyona ipart into eqhakathekileyo futhi kakhulu kukhetho ukuthi abantu kumele babe free ukuthi bakampaigne babe free ukuthi bahlangane ukhangele izinto ezifana le media. For instance, ukuthi state-controlled media kufanele ukuthi ibe fair inikeze abantu wonke amaparty wonke same opportunities. Okay, lilama guidance, lilama principles zenu angazange alandelwe. Why then linga focus on kulokho kufinal report yenu and then you just make a final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama guidelines zenu angazange alandelwe.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia khona pha kwele Melika. Abameli bamabandla eZimbabwe yachiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ibhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi kuwenziwe ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho amapolisa amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
Umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uyithatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokho isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele uqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba iSADC ikhiphile i-report yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka iZEC o ama-observers phambi kokuba yasekise ukhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
Umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume thina even ama-small parties siqalisele ukutshengisela i-government ukuthi siyakhala. Hlobonengi bethu inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba. There's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe kodwa kumkhokhelo walelibandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi uza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende omanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi luthi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna lamuhla kusukela emini. Lolu gatsha luthi uZulu kumele abone ukuba uba endaweni ecatshileyo ngoba leli zulu lilomoya lombane. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa eHarare abophe uPersuad Kaseke obentshontsha ama-number plate emota zamahofisi kamongameli ewafaka emoteni ezintshontshwe phandle kwelizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu ngekumbono elithumele ngeWhatsApp.
Balibonani kuStudio 7 linjani basakazi bonke baka Studio 7 labalaleli bonke baka Studio 7. Shuwa kathi usengezwe ngakuthi sizwa lapha khona uthini ngento yasenzeleyo nephathini yena ngakuthi athi angasafuni triple C fanda shedele muva and kakhanya ukuthi uthengiwe yizana ngoba usengezwe ngethi elindebele sachaya umbhuxazwe kugrawundi safaka ngaka ngekugrawundi kodwa yena isapoti izana ngoba ngayikhipha amalunga amangaka ephalamende kuthi kusebenzeka iphathi izana ingabi labantu ebachallenja ephalamende kube izana ethi benzelayo kodwa kabe lenhloni into esindebeleni abe lenhloni yomntana nentombazana so isibonisa ukuchaba ngaso sakhe hambona isihluko esingakasenzileyo kanti uchamisa seze wababhoyikhote ephalamenti ukuthi izani zenzele umathanda and akula ngendlela ade ngenza ngakhona akula ngendlela uchaba ngakazama ukuzicontrol into ayenzileyo imbi kakhulu. Siyabonga
sanibonani sanibonani kustudio 7 njani kodwa hayi sidlesi saphila kholeni la e-South Africa ndihlala ethembisa heyi heyi sayangeka sayangeka yazi kunomfowethu lo bathi uKalpan Phuke hey ngimthembile noma ekhuluma nje ngizo sengathi indoda epolite ekhuluma iqiniso but namhlanje ngimbonile ukuthi hayi Phuke naso umuntu oneqiniso kanti waye bengazama ukwabo behlukane nento esifana nalezo waye wazi waziyangisa uPhuke ha uziyangisile straight yazi bengacabangi mina ngisumlandeli wezepolitiki kodwa ke iStudio 7 ngiyilandela kakhulu kodwa ke uPhuke ngesonke isikhathi noma ekhuluma bengimlandela kakhulu futhi into ikhuluma ngiyizwa iliqiniso kimi kodwa kwamanje hayi ungiprove wrong futhi le audio lena nifunde nifunde lapha yazi ungiprove wrong Khalipan Phuke wrong bengimthanda kakhulu ujaha lo ngizitshela ukuthi ngelinye kuzabe khona ngoba mina bengigcine yena ahamba nabo Monzora wahlukana lo Monzora wahamba nomamkhuphe washiya wathi uyasesiya ku-CCC ngemva kwalokho azange ngiphinde ngimuzwe akhuluma ngokuthi kuliphi iqembu manje sevuka ngalokho hayi uKhalipan Phuke naye waziyangisa yo
Studio 7 siyabonga indlela yisethulela zona izindaba ngizokhuluma ngendaba kaChabango uChabango yendoda lesibindi kambe phezu kokudubeka kwabantu beZimbabwe kangaka kunjena nje abantu bagcwele umhlaba wonke bezama indlela zokuziphilisa baphuma abantu bazama indlela zokuthi mhlawumbe bangaphila ngcono abaseZimbabwe lapha babamba nzima kangaka sithola uChamisa ukuthi azame ukusikhulula kuleso simo sobunzima uChabango uyasibisela edakeni uChabango ulwisana lama-citizens ulwa lamaZimbabwe wonke ejikelele wonke ongaphandle kwelizwe uChabango njengokuthi uyamzonda ulwa laye kusemobi ngendlela edlulezana awulesibindi lo mdala lo ulesibindi uChabango angazi ukuthi uphiwe malini leyo yempambanisa ikhanda ngale ndlela ngiyamesaba kodwa kusalayo akukho kungaphiliyo akukho kungaphiliyo langathize nje lizomtshonela ngoba kunoma kuyingabe kuyimali leyo kodwa ukuthi uzohlukumeza imphefumulo eminenkangaka ngenxa yemali layelo mdenda angamanamukele nje ukuthi ngoba ubani uthe sokuyikhona kuvele kungumthetho angabona lo umthetho wezimbabwe upholile kodwa kusalayo akukho kungaphiliyo akukho kungadluliyo langathize sobesikhuluma nje sokuyistori ngiyabonga
siyabingelela abalaleli labasakazi bethu sibonga umsebenzi omkhulu kangaka enisethulela wona yazi indaba kalo ubaba okuthiwa nguThabango bevele ngumama ngazi ngoba kwenza kwakha kutshengisa ukuthi ngomuntu oyindoda kutshengisa ukuthi ngomuntu ongumfazi hhayi kahlukumezi i-TPC Thabango uhlukumeza abantu abavotileyo ngoba i-TPC kuze kungene amakhansila khona ngale lama-MPs ade kuyukuthi kuvote abantu uThabango kahlukumezi i-TPC uhlukumeza uZulu obantu bezimbabwe akakazama ukuzinika amakhwapha njengomuntu omdala nxa kuyukuthi ade sebonane ukuthi ku-TPC kakha kusahambi ngendlela yena afuna ngakhona kanti kaboni lapha e-South Africa ukuthi abantu bayenzani i-South Africa nxa umuntu esebota iphathi le ayisayenzi ngendlela afuna ngakhona iyafomu yakhe iphathi eceleni abamthandayo bemlandeli wehlulwe yini yena ukuthi avule yakhe iphathi bemlandeli abamthandayo eshiya abantu bezihlalele ku-TPC sesikhathele thina ngangoThabango lo labo bona ababanye abanye bakhe bona bokuthiwa ngophugeni sikhathele ngabo thina sisebenza nzima silela sigxuthi lapha njengabomvundla ngenxa yokuthi asikho elizweni lakithi sithi mhlawumbe kuzolunga ekhaya bona khona besenza kusiba waste bethatha izimali bezifake ezikhwameni zabo hayi kuyayangisa lokho elikwenzayo manje kuyayangisa lihlukumeza uZulu weZimbabwe alihlukumeza i-TPC kesekufuze beyazi ukuthi lihlukumeza uZulu alihlukumeza i-TPC ake lifunde manje ale mali oyiphiwe yona asezi ukulahla uze kufa iza kuphelela phakathi laphakathi kwesikhathi uyidla wedwa futhi abantu bakho uyabancitsha ayinto liyayiyangisa shem
sabona Studio 7 sabona mbulise wonke abasakazi linjani basakazi abahle kanti kwenziwa yini ukuthi abantu basesintwini bahlale bengazi into abayidingayo empilweni ngoba uma sibona lo baba lo obhidliza i-CCC angazi olo baba ngabe le muli oyifamily yakhe angazi kodwa ke uma engubaba impilo le muli angazi ukuthi yona imuli yakhe ithini uma ele family abantwana ingane yini umfazi angazi ukuthi bona bathini ngale nto eyenziwa ngulo baba akalwi le CCC kodwa ulwa lelizwe nje lonke ngoba leli gamelithi CCC li-representa abantu abaphikisana lentando yezaniphiwe so yena ngezinye indlela uphikisana lentando yabantu ayi abantu bayaxaka abantu bakithi baxaka kakhulu angazi ukuthi yini benkulu ayitholayo lo baba nongokubhidliza i-TPC angazi ukuthi yini impela ayitholayo angazi ukuthi ufuna ukuprovani kahle kahle
salibonani ku-Studio 7 labalaleli bonke lo okhulumayo nguDalubuhle Ndlovu cela zifunde phela nezethu incwadi namazwe ethu ezwakale ngoba into eyenzakala ekhaya mani ngizivungavungu mani umdenda uqhamukaphi babona umdenda laboThabango abantu bokuthengwa bonke laba abantu abathengwe bonke laba ukuthi bezodisturb ama-opposition party ngoba balandelizani phefu ukufuna kube yi-one state party eZimbabwe so cela ukuthi beyeke into le abayenzayo ngoba zwisa abantu bakithi ubuhlungu umthakaza ngekuthola ukukhululeka ngalaba abantu abadala igugurawundi bona lokho bebasapota besiya phambili besithi izimali zabo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki baningi abantu abasibhalela incwadi besithumela ke lama audio lapha bengani bathethisa bayathuka hayi siyacela lingani liyabeka phansi lingathuki udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika
Mhlaka 8 kumfumfu kuyona le inyanga iqembu leHamas lihlasele abahlali beIsrael ngazonke liseGaza Strip sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane abagoqela izizalwane zeMelika ezilichumilane ilizwe leMelika liyakusola ukuhlaselwa kweIsrael liqembu lamalwecacha eleHamas ukutsho umongameli Joe Biden ekhuluma kuhlelo oluthiwa Meet the Press kumabonakude we-NBC Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthe okwenziwe yiHamas yikuhlaselwa okukhulu okungakaze kubonakale elizweni leIsrael selokhe kwaba lempi yeYom Kippur ngomnyaka ka-1973 lanxa kulomahluko. UMnumzana Blinken uqhubeke wathi amalwe cacha la abeqophe abantu makhaza abeIsrael kudutshulwa abantu ezitaladini emadolobheni emizini yabo bedudulela abantwana abesifazana labesilisa emngceleni weGaza. Kuthunjwe owasinda ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seHolocaust osehamba ngoncedo lwesitulo sewheelchair abesifazana labantwana. Isiphathamandla sezomvikela eMelika sithe iHamas idale isihluku ebantwini beIsrael esifana laleso esenziwa yiISIS. Kutshiswe izindlu, abasakhulayo babulawa emcimbini womculo. Uthe ugatsha lwezomvikela lusebenza ngesiphangiphangi ukuthi luphathise ngokudingakalayo eIsrael. Umabhalane obona ngezomvikela, uMnumzana Lloyd Austin, uthe iqembu le-USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group lihamba ngomkhumbi lilubhekise e-Israel. Ekhuluma ngokuthi ele-Iran lingabe liphathekile yini ekuhlaselweni kwe-Israeli Hamas, uMnumzana Blinken uthe asinalutho olukhomba ukuthi i-Iran ibiyingxenye yalokhu, kodwa siza kuhlolisisa njalo sizahluza impumela yokudingisisa kwethu. Uqhubeke wathi, kodwa siyakwazi ukuthi i-Iran ilobudlelwano leHamas lokusekelana thile. Lokhu yikho okwabangela ukuthi sisebenze nzima ukwenqabela lelo lizwe ngenhlelo ezigoqela ukwethulela izijeziso abe-Iran abangamakhulu amane lamankampani edlula inani elifanayo ngenxa yezizathu ezifana lokuxhasa iHamas. Ilizwe leMelika lizimisele ukunikeza lonke uncedo kuhulumende labantu beIsrael, kutsho uMongameli Biden. Akula sizathu sokuvumela uchuku lwamalecacha. Ele-Israel lilelungelo lokuzivikela kunye labantu balo. EleMelika lixwayisa abalenzondo e-Israel abafuna ukungena ngenxeba kulolu daba ukuthi bengalokothi bekwenze lokhu. Usekelo lweMelika kwele-Israel luqinisaka njengedwala njalo alunyikinyeki, kugqiba uMongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. amakiti lenja sebexolelene kathi kungani singaxolelani kubuza umuyi uLucky Dube esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela umnumzana Singezo Chabangu ulandula ukuthi nguye use ngiyaphinda njalo umnumzana Singezo Chabangu usecajile ngoba esesabela impilo yakhe. Siluqhiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngilifisela impela sonto elithukela. Asidibane njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ngo half past 7 nsuku zonke.